Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Njani zolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 15 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wamabhishopu esonto yeRoma lawo usungenele kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU PF.
Ungayikhangela iZANU ayingani kayesabi i-opposition, ayilwiswa kakhulu i-opposition, ukulwa kwayo kungaphakathi.
Lokhu zigula izakhamizi belokithi leluveve ngesifo esibangelwa ngamanzi angcolileyo.
Kodwa kusho babale kube nalo ukuthi izisigaba ziqedakali, abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi, abanye bathi ziyakhala, abanye njalo bayathi ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonokho.
Ukuvalwa kwezikolo sokubangele ukuba abantwana baphatheke kumisebenzi engabalingananga.
Okwamanje kathesi abantwana bayahamba-hamba, so wona la mathuba njalo abafaka engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona yabuhlanganela kuwena, uyabungakwazi ungumzali.
Iziphathamandla zogatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle zetheswa icala lokubulala indlovu ezimbili, zithathe inyama yonke izakhamizi zisale zibheke amathambo nje kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bishop esonto yamaRoma oweZimbabwe Catholic Bishops Conference lawo usungene kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU PF. Lumanyano wethule umbiko izolo othiwa iPastoral Letter, usithi imbiko yenhlanganiso ezibalisa iEuropean Union, African Union, leUnited Nations esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kuveza sobala isimo esikhona elizweni. Lumanyano uthi ilizwe lalahla ithuba lokulungisisa umumo lo ngokungemukeli inkulumo ezibanzi lenhlanganiso ezijiyeneyo liqula likamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Amabhishopu la athi kulokwesaba elizweni, abanye bebaleka ezindlini zabo besesaba ukubothelwa amacala angaqondakaliyo, kanti ke abanye basemajele bebothelwa izizathu ezingaqondakaliyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Umthola ukuthi ngesiqiniso umongameli ngabe sesaba abantu abaphakathi kuZANU PF ukudlula abantu abangaphandle kweZANU PF. So laba abantu abagijinyiswa kangaka singathi bangama-victims engxabano ezikhona phakathi kweZANU PF ekuzameni ukuthi iba isale iphethe umbuso, ikakhulu iprotector umbuso kamongameli uMnangagwa.
Ngokubona kwakho ubona ungani kungakwenzakalani?
Mina ngokubona kwamsibili kwamaqini, indaba le esiyikhangeleyo iphethwe kakhulu ukuthi iZANU PF ilama-factions. Singawukhangela ukuqaliseni kokukhitshwa kukaMgabe kwakuveliswa kubangiswana i-G40 lela cost lanilani. Kuthe kubuya ngapha ekuzefaka ukuzengena kukamongameli uMnangagwa, abazange bazinika isikhathi abantu beZANU ukuthi behlale phansi becabangisise bekhethe kuhle ukuthi ozangenela uMgabe ngubani. Kwasetshenziswa yena liyani factionalism eyayikhona kuqala ukuthi umongameli uMnangagwa athathe over.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Uhulumende ulandule umbiko weZimbabwe Catholic Bishops Conference law esithi akuladubo elizweni. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele iphephandaba leHerald ukuthi indubo eziselizweni ngeziphathelane lezijeziso zenotho, ukungani kahle kwezulu, logubhano lwecoronavirus, hatshi okukhulunywa ngamabhishopu lokhu. uMangwana wengezelele sithi umbiko wamabhishopu lo awunanzi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokulwisana lenkohlakalo elizweni nanku sokubotshwe iziphathamandla zikahulumende. Aze afunyelwa ukukhuluma ngasese lentathelo zendaba ebotshiweyo uHopewell Chingono kunye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Izolo umthethwandaba unqume ukuba ababili laba balelungelo lokuphiwa ithuba lokukhuluma ngasese lamagqwetha abo, kodwa onogada bemajele bebelokhu besala befuna ukuzwa ukuthi ababili laba bakhulumani lamagqwetha abo, kodwa baze baphiwa ithuba lamhlanje lokukhuluma ngasese. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi onogada baqhubeke besala ukuthi uChingono loNgarivume baphiwe ukudla okukhudumalayo, kodwa baqhubeke ngokuphiwa amabiscuit lamanzi kuphela. Izakhamizi zelokishi leluveve zibikwa lokhu zigula zibulawa isifo esibangelwa ngamanzi angcolileyo. Kule zakhamizi ezilitshumi lantathu ezabulawa ngamanzi angcolileyo elokishini leli ikakhulu kuward 15 okwagula khona ezedlula inkulungwane ezimbili 2000. Kulesinye isakhamizi umnumzana Emmanuel Moyo odinga usizo lokuthenga amachubu athiwa yicolostomy bag okwenzela ukuthi enelise ukususa ingcekeza isiswini ngoba kasenelisi ukuya ngaphandle. Umoyo wagula kakhulu ngemva kokunatha amanzi angcolileyo waze wayahlinzwa amathumbu esibhedlela sempilo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Vindi othi abantu baqhubeka behudiswa ngamanzi njalo abanye abazange basinde emkhuhlaneni lo.
Ama official figures watholayo kuthiwa walahleka imphefumulo engu-13, kodwa nxa sesiya thina ku-ground sesixoxisana le committee ye-ward ithi yona abantu abasithiyayo bangu-18. Osokukhona ikuthi sikhuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi bona abantu abagula ngale muva kukhanya silabantu abathile abalokhu bengakasilisisi, abanye zingathi sebelemikhuhlane ethile ngenxa yalesi sifo, abanye izisu zilokhu zibagijimisa ngazingazadi into engezolo, kodwa ihlupho abaleko bendalo ukuthi izisu zabo aziqedakali. Abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi, abanye bathi ziyakhala, abanye njalo bayatsho ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonokho, kodwa sikuthoyo ukuthi bakhona sibili abantu abangathi belohlupho phose empilweni yabo ngenxa yalokhona okungela amanzi la ayenzakalayo.
Kuthiwa ukhona ocela uncedo ukuze aphathiswe kulandela isifo esabangelwa ngamanzi.
Uhlupho olukhona ukuthi la imigodla le ethengwayo abe ifakwa lapha eceleni ikhanya iyadula sibili kakhulu, ngoba siyatshelwa kathesi ukuthi kufanele umgodla lo uzawuthole kufuneka i-$4 and lowo mgodla uyabusebenza ngelanga ngelanga, kushuthi ngelanga ngelanga udinga i-$4. Manje ngokunjalo kukhanya sokumxaka, so ke sebeze bathi bona abafowethu bakomoyo nezakhamizi zeluveve zancedisana ukuthi lujahancediswe ukuthi aphathiseke. Sikhuluma kanje kathesi usephuma egcekeni wamemezela kuZulu lakuzakhamizi zakobulawayo lakulaba abamabhizinisi ukuthi nxa ikhona onganceda ancede. Sikhuluma kanje kathesi sithinyele inamba yokuthi nxa ikhona ofuna ukunceda enganceda ngokubana amthumele le imali kuyikho cash. Inamba yakhona ngizayimemezela lapha ngu-0777 384 8214. Ngizayiphinda futhi le number 0773482 14. So yiluhlupho lumfowethu asehlangane lalo, kodwa siyabonga ukuthi bakhona abancedisayo ende sithemba ukuthi abantu bazaqhubeka bemncedisa lujaha ukuthi la impilo yakhe ibe nganeno.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. abaphatheke kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe edolobheni leVictoria Falls bathi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingavulwa bazenelisa ukuvuselela amankampani abo avaliweyo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCoronavirus. Lokhu kuza ngemva kokuphawulwa kokuvulwa kwempophoma zeVictoria Falls okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Sixoxe lomongameli wenhlanganiso yabaqatshi abakulumsebenzi eTourism Employers Association umnumzana Clement Mukwasi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amafos lawa kade evalwe okwesikhathi esingakhwana amalanga ayi 100 kungavunyelwa abantu ukuthi bangene. Ukuvulwa kwamafos lokhu kuzasinceda ukuthi abantu abalapha efolos bakwazi ukuthi bangene bayebona amafolos ngenxa yokuthi okwesikhathi lezi amanzi maningi kakhulu phakathi emafolosini khona ngale. So ngenxa yokuthi abantu abakavunyelwe ukuthi babe behamba bevelela kwamanye amadolobha bengena efolosi, abantu abazabe bengena lapha emafolosini kukatesi yilaba abantu abahlala lapha efolosi, amadolobha angabe sevuliwe. Abantu bavela koBulawayo, eHarare, lezinye iindawo ezithize laba sebezakwanisa ukuthi babuye nabo bazobona. Ukubuya kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa kusinike amadlabuzane lamandla kakhulu ukuthi inkulumende ikhangele i-tourism industry. Ngenxa yakhonokho sinethemba ukuthi ama-companies angela mali lawa bazanikwa amaloni, lama-loan guarantees ukuthi bakwanise ukuthi bavuse ama-company abo nxa ama-border amazwe atshiyeneyo sevulekile. Kodwa-ke ama-assets wonke vele sibona ngani ahlezi kuhle, lezisebenzi zonke ezilama-skills atshiyeneyo sihlezi kuhle ngenxa yokuthi abantu abalama-skills awaphezulu abaxotshwanga imisebenzi.
Khona kuhamba njani nxa sikhangele ezokwethekelelwa kwelizwe khona ngapho eVictoria Falls lezi nsuku? Ungathi kulomehluko yini abantu ikakhulu abelizweni njengalokhu okufunwa nguhulumende bayeza yini?
Amafolosi, which are one of the seven natural wonders of the world, kade evalwe okwamalanga angakwana 100 umongameli azebuye lapho ukuthi azowavula. Avuliwe sibili, kodwa-ke kukathesi abantu abazakwanisa ukuthi bangene khona ngabantu abahlala kuphela lapha efolosi. Labo abangahlali lapha efolosi abasoze bakwanisa ukuthi babebuya kathesi bezobuka.
Umnumzana Clement Mukwasi ngumongameli wenhlanganiso yabaqatshi abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe eTourism Employers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Ukuvalwa kwezikolo ukuze kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane leCoronavirus sokuthiye iningi labazali abalabantwana abafundayo likhathazekile ngekusasa yabo. Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko eveza ukuthi amanye amantombazana asezithwele kuthi abafana sebeyejekeja igolide okungadala ukuthi bengasaqhubekeli phambili ngezifundo zabo lapho izikolo zivulwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lamlela ndwandwe, lamlela.
Isikolo zivalwe ekupheleni kukaMbimbido njalo kuze kube lalamhlanje lokhu zingakavulwa ngenxa yokumemetheka kwegciwane leCoronavirus kuleli. Abazali esikhokhelabo bathi bakhathazekile ngekusasa labantu ababo besithi abanye balakho ungasabuyela esikolo lapho zithe zavulwa ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Unkosikazi noMathemba Ndlovu oyisakhamuzi esitezi uthi laloba kungumlando wabo njengabazali ukukhulisa abantwana ukuvalwa kwezikolo lokhu kudala ukuthi kube nzima ukubalandelela okudala ukuthi baphatheke entweni ezithiyeneyo.
Nxa umntwana esesikolo ubehambe siye esikolo ephenduke buye ekhaya, ithuba eliningi lokuthi avakashe ubengalitholi. Okwamanje kathesi abantwana bayahambahamba, so wona la amathuba njalo abafakwe engozini ngoba ilanga lonke lisiyatshona abuhlanganela kuwena uyabungakwazi ungumzali. So ungaba ingozi kakhulu nxa esebuyela esikolo vele engasaphumeleli lezifundo zakhe sengumama nje esezithwele kumbe selomntwana.
Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi sesitezi unkosikazi Santa Mabuya Mathobela othi abanye abafundi abasoze babuyela esikolo nxa zingavulwa.
nxa sisithi siyakhangela silisibona ukuthi kusiyafika isikhathi sokuthi kuvule izikolo abaningi bangkhona basoze bakwanisa ukubuyela ezikolo bazabe nje sebengomama sebethethe abantwana babo ngoba kusisebunzimeni obukhulu kakhulu ngoba umntwana vele nxa engasaya esikolo uvele nje sele freedom nje ukuthi lanxa umkhuza nje uyambona ukuthi vele ngani kasazwisisi sebona nje ukuhlala ekhaya ngani la esengumama nje
Unkosikazi Lizi Masuku la uthukumiswa kwezifundo lokhu sekuphazamise ukusasa yabantu babo ngoba iningi seligijimela imali yegolide
abantwana bethu abangabafana basuka bayibamba imali azayibahlangana la emhlabeni bethu bebuya ngapha emankazaneni wona la sele ngapha sebesala bebanika bebathengela amafoni anzima adabula ubuchopho umntana angabuyela esikole sebamba imali enjalo yena ongumfanana la angabuyele ebamba isigidi semali ezingange samarandi
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi yadanisa imbiko abayitholayo evela emakhaya ukukhuthaza abazali ukuthi babhasobhe abantu babo ngalesi sikhathi kuvalwe isikolo
sisithola imbiko evela emakhaya lapha ethi amantombazana amaningi asizithwele njalo abafana abaningi basesiteketeni sizabona ukwehla kwenani labafundi uma isikolo sizivula yona imfundo vele ayisiwa ababalisi bodwa imfundo igoqela labadala so ngesikhathi lesi esokunzima okunje sithatha leli thuba ukuthi sinike ze ithwaleli kubazali ukuthi basikhangelele abantwana besemakhaya
umqondisi wenhlanganiso elelamalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe WODAS unkosikazi Juliet Nkiwane uthi abantwana abazithweleyo kumele bavunyelwe ukubuyela esikolo ngemva kwe-lockdown
ngiyadana ngoba kulesikolo engisaziyo abantwana abangu-8 already sebezithwele eklasini eyodwa engiyaziyo eka-form 2 kodwa anti siyalwisela ukuthi abantwana abangamankazana angazazithwala sibavumeleni babuyela esikolo ngemva kwempi abantwana babuyela esikolo and ngemva kwempi abafundayo babenza ngcono
igciwane le-coronavirus liya limemetheka kulesi sabelo njalo sebengamakhulu amahlanu lasikhombisa 507 asebetholakale belalo labulala ababili ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawondeni egwanda ngu-Albert Ncube
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris kunjani kuwe khona ngale America.
Sizwa kuthiwa idolobho ledede libhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Liqiniso elingiqotorelo mnumzana Gande isithwele kanzima edete le ndaba yamanzi ukuthi okwakathesi lesikhathi se-COVID sona lesi siku high risk enkulu kakhulu because amanzi yiyo impilo yabantu and i-population yedete siyinkulu kakhulu okokuthi ukuswelakala kwamanzi kuyaphazamisa ezempilakahle especially isikhathi sona lesi ese-COVID inkuluma kanje abantu sebe-relya lokuhamba e-DR khona ngale balama-bowls abo kumbe ukuhamba emiyombo lapha kulama-solar powered bowls sithwele kanzima everybody is going up and down the streets are full of people when we are actually sikhuthazwa ukuthi sisale ezindlini kuvikela yona le i-COVID as a precautionary measure but we are now not adhering to that ngenxa yokuswelakala kwamanzi
manje selikhulume leziphathamandla zikahulumende na ngodubo lolo
asikabambi iziphathamandla zezinwa ukuthi be-improve ama-standards okuba lamanzi endaweni ehlala abantu njengedethe but sikuprocess yona leyo because kulezinto eziningi-ningi esibona ukuthi kumele ukuthi zilungiswe labantu bezinwa ngafika khona ngale e-water loop ngathola kuti the gate was wide open kungela muntu on site ukuthi impilo kahle impilo yabantu is at risk umuntu engafika eta efaka ama poisonous chemicals lapana singalahleke bale impilo yabantu abaningi ngenxa yokuthi amanzi wona lawo akakhula muntu engamona engathi he is responsible in fire as far as the security is concerned kwakuphunguba indawo engela muntu saze sabuzwa omunyu usupervisor sasikambala ukuthi kathi liyakwenzelana ukuthi uhlale kungela muntu okhangela ukuthi kuyini okukhamba okuthatha indawo khona apha hayiye inye into yangicaphula kakhulu itengela ngikona lalo livulekile okuthi umuntu uyakwanisa ukuphosa any into yokuthi we are not safe as data residents even iyo ni main camp even lapho ukuhamba khona amanzi avela kuzinwa from iwater to PCMCV everybody is at risk ibe inanzwa so hayi kubuhlungu kakhulu but I will fight tooth and claw to make sure that we try to put things in place and sivakhuthaza lathi kuthi babe ma-solar powered boards because indaba yezesa into abakwaziyo ukuthi vele ihlale ikhona
sizokuthiwa kulolunye njalo udubo lwenyamazana zendle
okwayenzakala Chris ukuthi kula ma-residents amanye edate a-reportayo e-national parks ukuthi kule nyamazana kule ndlovu zazi sezihlupha edate basereporta khona ngale ama-rangers wona lawana e-national parks babuya they gunned two elephants kundawo yedate and abazange bekhulume lo kansela the resident kansela should have been told even after the shooting kusey akansela sesibula le indlovu ezingu-two kwayenzakalayo vele kuyadanisa ukuthi I've been in data for the past 30 years. Akuzange kube nendlovu ehlinzwa obusuku. Bahlinza indlovu leziyana obusuku. Ngathi ngifika ngama past 6 to 7. Ngathola kungasela lutho, kungasela nyama. So kungamabhonzi okuphela izakamizi zaswele inyama. Even mina njengokhansela bazange bekhulumelane. So isikhathi esiningi indlovu ziyabulawa edate. Bayabulawa indlovu eyi-1 ama-residents wonke ayakhwana. But this time babulala zingu-2. Abantu abazange bethole inyama. Kubuhlungu engxenye kwaba lokudelela phakathi. But we are still pursuing the matter ukuthi sibone ukuthi kuyini kungaba kwathatha indawo. So indawo yenaleyi hayi ayisiphathanga kuhle. Inyamazana nxa zihlupha bona abantu ama-residents edate. Okuthi nxa selibathathela futhi inyama yangona umthetho awuvumi. And ngangibuza ukuthi akuthi ngithi wildlife conservation what are we conserving nxa sesibulala two elephants at one go. However they are just saying kule inye yayisicharger so they ended up shooting it but kunzima so far abahlali bedete badanile le ndaba yenaleyi and babukhali they want an explanation from the authority especially from the councillor and any other responsible authority from the national parks. We hope as time goes on into le izalungiseka kuhle kule kwenzela kusasa akuzake kuyenzakale lokhu ukuthi yahlinza indlovu obusuku ithwala inyama hayi kwasijanisa kakhulu.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga lisale kuhle balaleli.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sicoxa lomnumzana Stanley Dorima, ukansila wedete. Lo yebo umnumzana Stanley Dorima. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana nilami osithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Jasmine Jofa, ilunga ledale lephalamende njalo ekumakhomithi abona ngezempilakahle kanye nebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Sihlaziya impilo yabesifazana labantwana ngesikhathi se-COVID-19 elizweni.
COVID-19 leyi ithinta abantu phose bonke kodwa kakhulu omama labantwana even into yezikolo ungakhangela omama ngabe siya emsebenzini isikhathi abachayisa ngaso i-transport akula transport uzabona ukuthi emaradiweni ema-newspaperni ku-TV sikhuluma nge-social distancing, sikhuluma ngama-masks, kodwa uzathi ubona abantu sebesiyangikhaya or bedinga ukuthi baye emsebenzini. Even ama-irali angizange ngibone kugcwele, so abantu bayebe beminyene. Then uzafica ukuthi bakhona abantu ababhalisileyo, ababhaliswa amabizo abo. Ngathi ngaqalisa ngabantu abadala, ogogo, abangasasebenziyo, babhaliswa amabizo abo, bafila amafomu kuthiwa badinga ama-net one card lawa lalamuhla lokhu bemile. Ngayikhulume ekhangele uthi abantu labo baphila ngani. Njalo laba baqothwayo lapha emadrobheni ukuthi bangathengisi, kodwa kungala supplementary budget or even i-grocery abayiphiwayo ukuthi baphile from day to day. Kuphatha abantu nzima. Or izikolo zivaliwe because of ukuthi sizame ukuthi singanikani igcikwane le-COVID. And kuthiwa abantwana basebenzise amafoni ilokuzeni i-internet befundani.
Yeah.
But ungabona ukuthi iningi labantwana imuli zabo bebehluleka khona ukubhadala ischool fees. Wona amafoni bayawathatha ngabo. Yona i-airtime ngokudula kwayo okwenzakalayo kathesi uzakhetha kuphi, ukuthenga ukudla, isithebo, amanzi or inkuni, uthenga i-airtime nemali yangikhona ungalayo. Angena njalo omama banezinto eziningi abamele bazikhangele emzimbeni wabo. Omama ozithweleyo ngaye sebhasini esiye town ngenyuwa enzi check up okulento amele ayikhangelwa isikhathi khangeleni naba abazithweleyo, for example, uyehliswe ebhasini khonaphana uyatreatwa exactly the same labanye bonke. Abanye kathi bekhala kathi somama besithi bayakutshela ukuthi ayasime ngathi ubelesiswa kuye kumangale abalandaba lakho.
Ikhomithi yenu liyana ephalamende ebona ngezempilakahle, kukhona yini leya likucubungule khathesi? Sabona kuqala libhodabhoda ezibhedlela. Umsebenzi wenu ungaphi kathesi, njalo libona ingane sokwaba lo mahluko yini ezibhedlela la ngendlela igcikwane le-COVID-19 eliphethwe ngayo igatsha lwezempilakahle?
Ezibhedlela lapha kulobunzima. Izibhedlela kathesi amane malutshwane, and iningi lamanesi ngakhangela lapho kobulawayo, for example, ngibona ngani ngabala ephepheni last week kuthiwa kulamanesi ngiyabona 200 abafice belegcikwane le-COVID. Uzafica ukuthi esibhedlela ingxenye kulamanesi angu-3-4, umuntu uyagijima phansi phezulu, ufica ethi uyafika kwenye iwodi afica umtshina usukhala. Kule problem enkulu kakhulu, ngangikhangela okwakhathesi kathi akula mthi singalwenzi. But uhulumende kumele afunde i-lesson from khonokho okwenzakeleyo, ukuthi kube le-budget ekhangelane le-health, or kube nendlela or kube ne-policy eye-health eyomuntu wonke ekhitshwayo efakwa eceleni. Because ngayikhangele kathesi uhulumende u-dependence kakhulu ngamanye amazwe, kunalizwe elingala problem. So omunye lomunye umuntu ukhangele ngathi endaweni yakhe. Thina esijwayele ukuthi izandla zihlala ziphambili zicela, sizawuthatha ngayo. So I think it's important ukuthi nathi sibelele ukuze ne-basket yethu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Jofa, ilunga ledale lephalamende, njalo ekukomithi ebona ngezempilakahle kanye lebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lelami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umanyano wamabhishophu esonto yamaRoma lawo sungene kuluhlu lwabasola umbuso webandla leZANU-PF. Amagqwetha aze avunyelwa ukukhuluma ngasese lentathelo zindaba ebotshiweyo uHopewell Shingono kunye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.